okokuqala ukuthi abantu baseZimbabwe kumele bakwemukele ukuthi ubuqhawe lobo obukhulunywa ngabo akusibona ubuqhawe besizwe, ubuqhawe bezwe lonke bomuntu owenza izenzo zobuqhawe, ngoba baningi kakhulu abantu ezweni abenza izenzo zobuqhawe. Lobo buqhawe obugqiziswa abantu masebefile ngobezano, akumelanga abantu babukhalele uma bengayisibo bezano. Sikubonile kusiba khona abantu ababesempini besilwa ngaphansi kwebandla lezaphu, babuncitshwa ubuqhawe, abantu abanjengaboSwazini Ndlovu kuze kwamanje balele khona phana eWest Park, abekho ngale endaweni lapho kulele khona amaqhawe ezano. Kumele sikwemukele ukuthi lokho esikubangayo sibanga impi yomndeni yabantu bezano begqokisana izicoco, thina kumele sikuyeke sibuke nje sithi izinja zixakelela.
Manje pho nxa kuyikuthi ilizwe lingabuswa ngelinye ibandla elingasozano PF, indawo yona le iHeroes Acre lamaqhawe abekwe komphana kuzamele kwenziweni?
Kubili okungenziwa. Okokuqala ukuthi lelo bandla siyabe sikhona ukuthi mali ngesihlobandla lezano liyabe liyibandla labantu abangadakwanga, bazoqhelisa isibungo sokuthi lento akuseyinto yezano yebandla elalibusa elezano, siyinto yesizwe sonke. Kuthi-ke abantu abazobe sebethona ngaleso sikhathi labo babe khona ukuthi bangabekwa lapha, noma okwesibili bakuyeke nje kube yinto yezano, kube lunxiwa lwamangcwaba abantu bezano baqhubeke bengcabana ngokufuna kwabo. Kodwa-ke sikhole ukuthi ibandla elizolandela lizoba ibandla labantu abalemiqondo ehlangeneyo.